Yekuliqiniso khona ke kuzileyo sibili ukuthi abantu sebengamachuma amathathu lambili lapha kwabula abatholakale bele COVID-19. Nxa sithi siyalandela kuhle iministry ukuthi abantu laba abatholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe osokuthetha inani lelizwe lafika ku-463 ngoba nxa sithi siyahlangana sibulawayo lamanye amadolobho lezinye indawo bangamachuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo ibulawayo yodwa ingamachuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zakobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakhamizi zakobulawayo kakhulu nxa zithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu. Sibe sesinanzela futhi ukuthi abantu banengi asebenyakazela edolobheni lapha phakathi esidikidikini khona khona sokungafaka abantu abanenge engozini ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela mhlawumbe vela khona abaphakathi edolobheni sebekhona abalalo lelo bhubhane osokungenza ukuthi abantu abaningi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani, ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze na likhankasele ukuthi zingavulwa?
Uhlupho esilalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane asikwazi ngenxa yokuthi akula muntu othestwa. Abantu bayangena santando edolobheni babhode lamalokithi wonke osokungabangela ukuthi izikolo zizathi zivulwa kumemetheke kakhulu. Njalo nxa sokuvulwa izikolo kumele sikunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawa bazavela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo. Abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babuye lalo lelo gciwane kumbe bahlale isikhathi eside besezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe babalegciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane lelo linjani limemetheke kakhulu.